Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale leSenate yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Thapfumane Masaya, wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni.
Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, i-AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC i-AU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Ibandla leCCC selizeke litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba ukuxotshwa kwamalunga alo edalela ePhalamende leSenate ngumnumzana Singezo Chabangu.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi, ilolo lwama-summons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala.
Abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga ledale leSenate yeMelika elihlala kukomidi ebona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe, uSenator Jim Risch usesole kakhulu ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Thapfumane Masaya, wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni ukuze achiyane lokuhlukuluza amabandla aphikisayo lokwephula amalungelo kaZulu. Eloba enkundleni ye-X yayithiwa yiTwitter izolo, uSenator Risch uthe ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende labasekeli bebandla leZANU-PF kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe laso sisole ukubulawa kukaMasaya, yena otholakale egongodiwe ngemva kokuthunjwa ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe emavuku phambilini kokhetho lwama-by-elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa i-Human Rights Watch, Amnesty International kanye le-Southern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene zisola kakhulu lobu budlova. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle eyenziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi ziphakame zikhulume, zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi uSenator waseMelika okhulumile ngalokhu esola etshe ebonisa lokuthi iMelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo, okubulawa kwabantu, kutshontshwa kwabantu akusiyonto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala, yikho kusilela. Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, i-AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC i-AU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abeSADC labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye umongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho okwenzakala layo ukuthunjwa lokubulawa kwabantu.
Ngilethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo, kodwa laba bantu kubanzima, ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese, yoni negotiation into eyenziwa ngasese, kodwa laba seyisigangi lesiyana okuthiwa awusefuna ukuthi ethathwe efakwe emphakathini. Yisigangi esingaselanhloni. So ungabe ukhuluma layo emphakathini engasese akayiboni ingozi ekhona. Ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi yi-name and shame. Ngoba uma ungahlala ukhuluma labo ngasese, baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukliwi okuyinto engahle. So ngibona ngazathi iSADC ingaqhubeka ngayana leyana into enjengekathabombeki kodwa quite diplomacy. Lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezezanu PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC lekubulaweni kukaMasaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho yikuthi izano yilibandla esilaziyo kanenginengi ekutshontsheni abantu, ekubulaleni abantu la uhulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Balembali laba bantu balegazi labantu beMatebeleland, balegazi labantu ngo-2008, balegazi labantu ngo-2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngobani omunye umuntu osowathatha umsebenzi wabo wokubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokho, sizahlala sicabangela bona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejwe likaZulu. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kwamalunga e-CCC lokubulawa kukaMasaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa kancane ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Lokhu kwenzakale izolo ngomva kokuba uTshabangu esexotshe amanye njalo amalunga edale lephalamende lawe-Senate alitshumi lasithoba minwembili 18 abalisamsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalo Siziba, umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya labanye. Bonke asebexotshiwe sebefika phose ikhulu 88. Idale le-High Court linqume ukuba ukuxotshwa kwamalunga la kumiswe kusahluzwa udaba lokuba uTshabangu ulamandla na ukuxotsha amalunga ebandla. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 uTabo Kancube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oye-High Court sisithi amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ngonobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Tshabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadale lawa namhlanje. Edale le-Senate kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-CCC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, lo nkosikazi Wongai Thome. Edale le-National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazabiselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedale lephalamende we-CCC umnumzana Amos Tshibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesi sinqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. Abe-CCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uTshabangu ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo, ngakho-ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshwe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa, labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe umnumzana Khalipani Phokeni ibe liphutha njengoba bebengasabeli incingo sabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempela sonto, uPhokeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalungu edale lePhalamende kuluhlulwa kuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lelungisiswe.
Siyabonga Taboka, siphinde saba lethuba lokuxoxa laye umnumzana Khalipani Phokeni, isikhulumeli sikamnumzana sengezoChabangu, ngesizwe ukuthi yena utheni.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi, ilolo lwamasamons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala, so luyohlalwa ngemande, kungakabi imande ke hayi akakwazi ukwenza amanye ama-recalls ngoba phela udaba solusenkantolo. Uke wangithinta futhi ummeli nje before ngibuya la, wasethi kimi hayi usaxakekile kancane uzobuyabuye kimi, ngicabanga kusasa ngizobe sengile picture epheleleyo ukuthi udaba lolwano olwe aphili lungaphi lalolu babuChabangu aluhaphise enkantolo ezama ukublocka lapha abarikholayo ukuthi ba bangakontesti under triple C. Kodwa ake ngiphume nje kancane ke ngikomente nje lami njengomZimbabweni ngama records lawo ayenzeke namhlanje. Ngiyayiblame kakhulu abameli ba laba abantu abangama victims, angicabangi ukuthi bayenza ukulungiswa njengabameli. Njengoba wayesethile ubabuChabangu ngesonto eqeda ukuwina ecourt ukuthi ngempela uzoyenza amanye ama recalls, okwabamisa ukuthi bagijime baye ecourt bayemfaka interdict iwini. So uchaza ukuthi ke ukuthi abameli laba abawazi umsebenzi oloba kuyamele simkholwe ubabuChabangu ma ethi yena hayi umongameli labanye ama inkokeli o ama leaders bayavumelana lento ayenzayo, into ayenzayo yiyo vele efunwa ibukhokheli le leadership, ibukhokheli konke lenhlanganiso yakhe. Ngolwazi lami lona oluncane angizwisisi ukuthi uzothi usize ukuthi kuthwa abanye abantu bazorikholwa ungabe usugijima enkantolo ke uthi hayi umuntu lwane sisazama ukulwisana layo uthi usazoyenza futhi lokho, ngicela limise linabo umthetho.
Kulomfanekiso kamabona kude osusabalele enkundleni zokuxhumana otshengisa ukubana ubaba uChabangu wayesithi yena ibutho legugurawundi kalithunywa ngalibandla lezanu PF, kahle kahle wayezama ukuthini la?
Ngiyabonga msakazi, ngibonga ithuba lokuthi ngiphefumule kulolu daba. Udaba lolombuza ngalo lwenzeke ngo-2018 no-2019 ngesikhathi kulale bayibiza iMuhlante Commission. Labe sengibazwile bekhuluma kuma social media bathi hayi obabuChabangu labanye bakhe babesilwa ngokuthi kanti lina lizosibiza la lisihlaselana kufe abantu abangu-6 kuphela, nasafelwa i-over 20,000 abantu. Uzobona ke ukuthi siphiwe okuyiklipu okungafikile 30 seconds, angazi ukuthi iklipu liyana ibinganani, so i-context yakhona kunzima ukuthi uyithole. Ngeshwa ke bengakatholi ithuba lokuthi ngimbuze ngalo lolu daba, kodwa ake ngithi kuyaziwa umhlaba wonke jikelele ukuthi izanu yiye yabulala abantu bakithi isebenzisa i-state, ngoba yona yiye yayiphethe i-state njobe isiphethe lamanje. Izanu yayisilwa lezaphu olobabunkomo umdala wethu. Iso yasisibulala ke ukuthi thina singabantu bezaphu, singabantu bakankomo, isebenzisa i-state. Ukuthi unobhala nje njobe sithi ufuna ukunegotiator ukuthi kurilizwe ubaba uSikhala. Ubaba uSikhala usejele ubotshwe yi-state. Kodwa unobhala ubaba uChabangu usethe yena ufuna ukuthumela abantu bayehlala lonobhala wezana. Waye bathumela kunobhala wezana kanti umuntu ubotshwe yi-state. Ngoba uyazwisisa ukuthi i-state si-acta nje ngoba kulezinto zepolitiki ngapha ezombangazwe ezi-includa ini izana. Yikho siyakhuluma lobaba uObhedi Mpofu, bengeka kwenza uyakhuluma lobaba uObhedi Mpofu ifu bengayazi i-relationship between state nezana. Yikho nje esesithi hayi uyothumela i-delegation ngapha kuzana, ngoba uyazi ukuthi ukuthi azaphume ngale akungeke kwenzeke engakunegotiatanga ngapha la ilokhuzeni izana. Even laba abantu bezana mawungababiza hayi angicabangi ukuthi bangayiphika lento nje yebo emsakazeni kungangabi lula kodwa mawukhuluma la kuyaziwa lokho ukuthi iground ipolicy eyayingezano ya implementwa yistate bafake abantu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nobhala jikelele webandla leCCC. Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usethengele indlu umahluli okhangelelwe lamuhla ukwethula isinqumo kudaba luka Henrietta Rushwaya sokucala lakhe lokuzama ukususa igolide elizweni ngokungekho emthethweni. Leli phephandaba liveze ukuba lilobufakazi bokuthi umahluli uJustice Pisirai Gwenda waphiwa indlu ebiza amadola zinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi ziphatheke kunhlelo zentuthuko yelizwe lazo lanxa zingahlali khona. Umnangagwa wethulela amazwi ekwele Egypt izolo. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yosebenzi njani kanti ke mbuze kahle kahle ukuthi lifunda ama record abantu abanjani ngoba kwakhona abantu abanama record afundwa everyday khona lo mdala lo othi gum 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 ethi yakhe ifunda everyday kanti awethu afundwa nini kanti alithathi hlangothi kusho ukuthi kukhona lapho wena alibatshela ukuthi alithathi hlangothi li-understand mina ngi-understand into yenu lisemsebenzini asisebenzeni sonke lisebenza ngathi lathi sicelani imbono yethu ifunde kwazakala ukuthi lathi sikhala ngani senzalo yalapha ekhaya please siyacela cela nisebenzisaneni kahle
sanibonani emhlabathini alifuni msindo alifuni nkundla funi ukukhuluma ngezinto ezidomisayo ukuthi lezi zinto zeqiniso kufanele sihlale sithembisana amanga sikhuluma amanga lokho siqhubekela phambili sikhuluma ukuthi hhayi koze kulungelila abantu bayaphela ukuthi bathathwa one by one one by one bethathwa isitha esizani babukile abantu siyabukela thina singamadoda singabantu emhlabeni sidalelwe khona ukuthi sibe sibuswa yilaba abantu abasithatha ngamunye ngamunye besibula kodwa lokho esithi sifuna i-peace thina sifune kulo asifuni imsindo sifuna ukuhlala ngokuthula yikuthula kwakobani ukuthi abantu bazebeyitshontshwa bedadela iy'thunzi zabo besenziwe ngathi kuthiwa kabaphile emhlabeni kufanele baphilele ukubukela imafia legebeni lezo ziphila kamnandi ziyobe zibathatha ngawami ungakhuluma kuphela ukuthi sole lokho abakwenzayo sokufanele ukuthi uye kulawa kulakuthi kungabi indaba zabo bangahle ama-poison bathisana ama-poison bagijime baye e-South Africa yibo bodwa abakwazi ukuthi bayenzeleyo kanti thina kuyaze kube nini labe siye siyaze sithole khona ukuphila si-confident njengabantu sesabani ngalokho sibelethe ingane yini ukuthi kuliwa kuliwe kawani
kufanekileustudio 7 ustudio 7 ngiyalungelela lonke basakazi ninjani khona ngabo ngase-amerika bengicela ukuthina nake ngitsho la mayelana lamapholisa akuleli lizwe abantu bayaphela bayabulawa ngabomu kube kuthiwa kuyamangalwa emapholiseni khona kusazakala ukuthi amapholisa ngezampiyo bona ababantu ababulala abantu kuye mangalwa kibo futhi bona kuyibo abathunywayo siyabulala abantu ama-CIO aqeda abantu kuthiwe balimangele emapholiseni lisiyamangala kwesilwanini esiyiso esivele esiye sidla abantu kukhulunywa mihla ngemihla emapholiseni amapholiseni amapholisa akhona engalancedo angabantu abayibo abezampf akula security lapha eZimbabwe sizakuwa kuphela sikhala lokho esiphethe sibulawa sikhuluma kuphela kungalancedo. Ngiyabonga basakazi.
Salibonani basakazi nabalandeli baka Radio 7. Hayi ibandla lezano lenze abantwana bezimbabwe baba isizwe esidelelekile, isizwe esingahloniphekile. Siyadelelwa la esikhona, especially la eSouth Africa. Iningi labantu sesize sisaba nokuthi sizibize ngezibongo zethu. Ngeke usakwazi ukuzibiza ngesibongo sakho eSouth Africa ngoba bathi sitshontshe izibongo zethu, sitshontshela umsebenzi, sithathela imisebenzi, sitshontshe izibongo zethu. Konke lokhu sikwenziswa yizalo. Yonke nje into eyenzakalayo kulele leSouth Africa kuthiwa ngamaZimbabwe. Ayizani sidelelise ngezinye izizwe. Mina ngazi ukuthi into iyagcina nini nale. Kodwa ngicabanga ukuthi singabantwana beZimbabwe isikhathi sokuthi siphakathi.
Ngizoqedelela lapha Studio 7. Wabe kumanje nje uzwa kahle, uyezwa ukuthi abantu abathumbe le ndoda lesi eselele ayilale ngokuthula. Studio 7 ayilale ngokuthula, iqabana lilale ngokuthula. Studio 7 kade behamba ngemoto yesana ebuye tshintshe statement ethi abantu be-CCC abathumba abantu yabo bethuselwa. Kumanje loyo omkhulu wefazi uthi ndijima kubo Bed Bridge lekhohlisa abantu, ekhohlisa abantu. Bazabenzelana fazi, sikhathele phansi ngani, athola phansi ngani, phansi ngababulali belizwe. Phansi
sayibona Studio 7 sayibonani, sayibonani. Igama lami Emmanuel. Ayalibingelela lonke nje, sibonge nje, sibonga konke khonoko bona nje lokungahlali kahle kwelizwe bantu bakithi. Hayi, ilizwe selimotshakele kakhulu kakhulu. Bona abathabanga thabanga bona babayenza into zabo ezokuganga, badosela nalo mna ngako ixheko, ixheko umuntu wabo sadala esifuna abantu abatsha manje.
Salubonani basakazi beStudio 7, yalibingelela labalalela. Siyambongela ubhuti lo othi yena iTriple C ya actor enxa ifelwe ngabantu. Kungcono ngoba ngiwakaze kufe umuntu, inyembezi bazibonela komakhelwane. Awukaze kube lethuna amathuna bayabonela komakhelwane. UNkulunkulu ambusise. Sengakhuluma njalo ayibulawa ngabantu kwabuhlungu. Ungagingi ukufa komunye umuntu kwabuhlungu. Ngibe sengiphendula abantu bemandebeleni. Thina sinje singamandebele singakhombeli uchamisa, sithi uchamisa usebenzisa amavesi lathi sisebenzisa amathunga. Siyake sibona abantu abantu dala bezibese begqoka amabheji behamba ngamaphendi phandle ngenxa yokuvuselela usiko lwakibo lapho abathembe khona. UChamisa uwriter afaka amavesi kulalapho kulokholo lwakhe. Lathi sithembele abantu abafileyo abasekelela ngegugrawundi siqedwa yiZanu PF, abazange bephakame. But namhlanje lokho esikhuluma ngabo abantu abafileyo sithi bengavuka obani, bengavuka obani. Abalalayo iZanu PF ibulala abantu. La namhlanje asikakutholi ukuthula, akula ku-actor esakwenzayo. IZanu yasibulalela abantu. But namhlanje uza umuntu esithi oChamisa bathule kodwa babulawela amalunga. Thina kufe abantu abangake emathabeleleni sa-ekta na kulokuthula esakutholayo yini? Lanamhlanje inhliziyo ziyopha, iZanu siyikhanyele. Sesiza abaningi bethu sesecela ku-Triple C, libhodlela ku-Triple C ngenxa yokuthi iZanu PF liyayesaba. IZanu PF ibulela abantu. Omnangagwa bahamba phambi kwethu, abanye sibeze bajoyina iZanu PF. Asizange sakuthola ukuthula. So kuyini esikukhangele ukuthi uChamisa akwenze kuZanu PF? UChamisa ubhalela iSadaki, wabhalela i-AU, wabhalela ezinye inhlanganiso incwadi. Yikho uku-ekta khona lokhuyana kungehlula uChamisa kala amandla njengokuba lathi aswele ukuthi silwele iZanu ibulala abantu bakithi esindebeleni.
Studio 7 linjani lonke balandeli baka Studio 7? Ya, ngilizwa lapha likhuluma ngisengezo Thabang. Akula muntu okuthiwa ngisengezo Thabang. Lapha kwaba lesitsotsi seZanu esayenzayo, sasebenzisa ibizo sengani kulo muntu othi yena umlandeli we-Triple C engisengezo, okuthiwa ngisengezo Thabang, ekuzodisturba ibandla le-Triple C. Akula muntu okuthiwa ngusengezo Thabang. USengezo Thabang unxa ufuna ukonti kakho wonga umuntu oyazi uSengezo Thabang lalapho ohlala khona, atsho ukuthi uSengezo Thabang uhlala ngayo, wambona endaweni enje. Even ikhangela le khodi kakho kabuye, akula muntu owade wabona uSengezo Thabang ikhodi. Yabona ngamakhepha kuphela elokhuzeni ukuthi yena ngumlande we-Triple C. Amangalana into zezano leziyana abazenza ecatshe besithi wenzele uSengezo Thabang. Akula muntu okuthiwa nguSengezo Thabang. Even uChamisa ungambuza ukuthi uSengezo Thabang uyamazi kamazi.
Studio 7, angibingelela basakazi nakubalaleli lapha eLibani endaweni yaseDumbiya. Ngifuna ukuthi-ke ngikhulume kulo baba lo kuthiwa ngukuta kwaShamsaka lo wefazi, othi nase South Africa ikhona inhlanganiso engebhasi. Akakasitshele ukuthi yiphi yakhona. Ifazi leyi udoti wento lokhu uhamba kuthusela abazali ekhaya esenzela ukuthi bavotele izana. Ifazi le angiyazi ukuthi yona phila kuphi umhlaba okuthi udubone seZimbabwe kaliwonini. Bahamba besenza sengani iZimbabwe ihleli kahle. Bona nxa besutha ngithi basuthiswa yimali leyo abayiphiwayo bentshontsha ama-resources ethu. So bengahambi belokhu betshela abantu ukuthi yeyifazi right. Bahamba bethusela abantu. Kungani kanti nxa kuvotwa vele kuba nabantu kusiba nabantu befazi ngaphandle kwama-stations babefunani. Behamba bethwele imali ezokuheha abantu.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolontambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Njalo umongameli Isaac Herzog we-Israel akhulume ekumabonakude ukhulume labakumabonakude labakade betshengisela. Umongameli Joe Biden weleMelika uthi ulethemba lokuthi ababotshiweyo bazakhululwa. Umanyano wamazwe womhlaba we-United Nations uthi kuyadanisa okwenzakala eGaza. Njalo inhlanganiso ye-World Health Organization ithi isibhedlela esikhulu eGaza asisasebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Moringai, ingcwethi yecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kweleMelika.
Hayi into ehluphayo lapha ngeIsrael lePalestine ikuthi izihlobo so makuchayana vele akula ngathi ama referee angangenela inkinga ephakathi kwama cousins. So siyakwazi ukuthi into le iyaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli. Yawuqalanga izolo recently. So uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khona phana in the Palestinian land in 1948 vele awuzabe kube le peace engathwa ile long time. So ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli weAmerica okwakathesi la sekhangelela ku-2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababe encedile ukuba nguye umongameli for 2020. So laye uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel umongameli Joe Biden weMelika lelizwe leMelika nje jikelele? Kungabe kusichoni ngomkhankaso wakhe lamathuba akhe ukukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. IAmerika okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine i-Amerika izabe ilokhu imelabo for the long run. Hayi siyabona ukuthi vele ukukhitshwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO kuzaba kulama conditions ngoba sesibona ukuthi i-March lay is yenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana okuphakathi kwe-Israel Palestine leHamas. Lamanye amaqembu lawa kade sechaywa yi-America e-Syria athiwa sekelwa yi-Iran. So kuyabe sekungani thiwa sokuza chaywa impi ezinengi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yiIran leHamas lamaHouthi ngantwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East. So imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward. So hi siyabe silokhe sikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringa ingcwethe ecubungela izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilunga ledale lesenethi yemelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.